lapho saqedhi Politburo meeting last Wednesday savumelana ukuthi hayi that si hambeli ku second all stakeholders conference sihambele labantu kube sababili yoli document ye Copac le national statistical report a result a outreach program ayenzwa after the first all stakeholders conference so sivumele ukuthi thi silukisele ayikhona ukuthi abantu babo ukuhamba bezana lokisaka izinto futhi ukuthi abantu bethu babe lokuzwisisa okunenge ukuthi banxase siyazande sifuna ukuthi siyokhuluma silezi elodwa ayikhona ukuhamba abantu bepho ukukhuluma njenga-guided missile pho ukukhuluma hhayi asifuni khonokho we are mature organized party so sifuna ukuthi abantu bethu balandele izinto eziyabe zitshele yiparty yiwokayezevele ukuthi khona upolitical commissar wethu uShamu anxuse umhlangano owama-commissars abafana nabafazi bakhulume bacasisele ukuthi into lezi zizahamba njani so that akula ma-problems ayazayenzakala phambili
kodwa libona inguquko elifuna ingene kusisekelo le isamukelwa yini ngumhlangano lo
hayi ezizakuyenza or okumele kuyenze yikuthi khona umhlangano lo awusiyo ukuyenza ama-decision awusiyo ukuvotela okukhona yikuthi khona abantu bazabongukucasisela ukuthi into le ibe njani i-Copac yahamba njani abantu bathini izani ithini labo be-MDC bazabe bebuza ukuthi bona bathini bathi bayakufuna konke anti bayake bathi bona hayi noma kulezinye izinto ezingazithandiyo kodwa sizawuthi into le ihambe so sifuna ukuthi basithele ukuthi kuyini okubahluphayo akusoze kulungise yini